Iningi lezakhamizi libikwa selibanjwa ngamandla okuhambisa inkomo emaplazini ngoba kungasela kudla emakhaya. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane eGwanda uthi lanxa amanzi esesekhona kabaselalo ithemba lokuthi angabenela bona izifuyo zabo kanye lenyamazana zenhle.
Izifuyo sibili, hayi izifuyo ukudla kakusekho. Akusekho sibili, abantu abafana sebehambisa emaplazini ukuthi bayezelusa khona le maplazini. Ngoba hayi lapho ekhaya phela sokuwomile, sokuwomile, hayi utshani abukho sibili. Lo nyaka izifuyo ziyakufa, lo nyaka ziyakufa sibili. Ngoba vele lokuthenga ukudla, sebeqalisile futhi lakwabo ukuthenga ukudla. Bayasitokha, bayasitokha ukwenzela ukuthi khona lapho sokufika kubo August, September lapho zibe sezifidwa ngoba zingawa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Alex Panda wenkathi eGwanda North odwa amanzi lawo aludubo.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba akulamanzi kuncediswayo kakukho. Ezethu thina esingalalutho zizaphela. Njengalo nyaka khona vele kakula nkomo esizasala layo. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani. Yiyo ayinceda inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Thembani Moyo emapate eGwanda South uthi labo babhekane lodubo olufanayo.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo ukuthi hhayi lo nyaka silukuza kuba nzima. Nxa izulu ingaphangisa siphonge ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna. Nxa lingaphangisanga ukuna sokubi vele, sokurongo. Ngoba into yakhona amadamu akhona since mbagejwa ngoSmith. So lanamhlanje amajara edamu kwakhona lokhu kusesekhona akusela vele akusatshoni ngitho ukuthi vele sokuthatha amamanzi nje amalutshwane kula manzi vele ukuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Ematobo bona bathi amadlelo akhona kodwa izifuyo zabo sezihlaselwe yimikhuhlane abangayizwisisiyo. Lokho kufakazwe ngesinye sezakhamizi salumango umnumzana Colin Ngwenya.
Into ehlupha kakhulu engiyibonayo imikhuhlane yenkomo eqhamukayo esingayijwayelanga. Thola inkomo seziqhuqha, inkomo siqhuqha iqhuqha iqhuqha izife ungazi ukuthi iqhuqhiswa yini. Kodwa iyabe inonile nje uma uyikhangele ngamehlo enyama ubona inkomo enonileyo nje engela problem kodwa ubusumangala uma isiqhuqha izife. Yikhona nje esibhekane lakho kade sifisa ukuthi alibani amalokhuzini bayenza i-research babona ukuthi sesihlaselwe umkhuhlane onjani.
Umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo senkomo kulesi sabelo. Ngomnyaka ka-2020 inkomo ezifika inkulungwane ezingama-20,000 zabulawa indlala kulesi sabelo. Kusenjalo kulomntwana wesikolo ogqotshwe ibhasi wafa izolo esengezane eGwanda South. Lebhasi kubikwa ibisiyathwala abantu abakade besiye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela usekelo kukhetho okugujelwe ebulilima lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.